Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla 14 kuNhlangula 2022 nguFips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uyaxokozela omangalisayo esililweni selunga le-Citizens Coalition for Change, uMoyi uBlessing Ali.
Bayenzela ukuthi khona bethusele intatshelo zindaba. Siyacela uhulumende ukuthi eyekele intatshelo zindaba.
Usetholakele elecala uJeffrey Moyo, intatshelo zindaba yephephandaba le-New York Times, okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakobulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika.
Imithi, istationery, lama-staples ezimota, wonke kuloke kukhwela.
Asedonsa nzima amabhizimusi eZimbabwe kulandela ukugugudeka kwesisindo sedola lelizwe.
Asakwaniseka kusasebenzeka imali zamarenta selazo. Imali wanzuku zonke. Ungathengisa ukuthi namhla nge-13,000 nxa usisali wodwa ukuthi sekuyi-50,000.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela emzini womndeni kaMoyi unkosikazi Mo Blessing Ali, obulewe ngabantu abachatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZanu PF. Umnondolo Zindlovu usethulela lolu daba.
Abakubanda leZanu PF kubikwa ukuba bahlasele abakubanda leCitizens Coalition for Change namhla enyathime esigabeni seBeatrice, kwathi amalunga eCCC achisa umuzi wesiphathamandla sebandla elibusayo okubikwa ukuba uthwalise nzima abaphikisayo. Amalunga ebandla leCCC atshele iStudio 7 ukuthi abanye babo balimele kulandela ukuhlasela kwabo ngamalunga eZanu PF besesililweni sikaMoyi. Ekhuluma esemzini wawo Ali enyathini, umnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-CCC, uthi kubuhlungu kakhulu ukuba omunye wabo ubulawele ezombusazwe. UJamisa uthi akula muntu okumele afele ezombusazwe, esithi okwenzakala elizweni kuveza sobala ukuba inguquko isesiduze.
We want to thank you for continuing to support change, and we salute you. Amazon Zirifan, Munemun, Unebasa, Rokurong, would it be God's direction to communicate? And then I'm in the Zagadai. We can't go to Batana. We can't go to Pakistan. We can't go to Pakistan.
UJamisa ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuba engenzi udlakela, esithi lokhu yikho okufunwa ngabantu ababulele u-Ali. UMtakamoyi Silence uchasise ngababhekane lakho. Isikhulumeli sebandla leZanu PF uMnumzana Davazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilani lodlakela lolu.
Khana vanhu vakauraya, vangani vanhu vakauraya munyaya dzerudo muno munyika yeZimbabwe? Vangani vanhu vari kuurayana pasi rese rineri munyaya dzerudo? Tiri kuudzwa kuti muzvare Mo Blessing Ali vanga vaine rudo, kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyani yairi kutsvakwai. Ko kana pachitsvakwa mhosva, munozotsvaka mhosva muchiipa mazita emapato zvichirevei?
Nkosikazi Ali uchatshangelwa ukuba wabulawa ngodlelana nebandla leZanu PF uPius Jamba, odingwa ngamapolisa athi waithandana naye. Kodwa ibandla leCitizens Coalition for Change lithi unkosikazi Ali wabulawa ngamalunga ebandla leZanu PF. Ukusenjalo, amapolisa asebophe umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Opet Masaraure oyisikhulumeli njalo senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Inhlanganiso le ithi akwaziwa ukuba ubotshelweni uMasaraure kodwa kusobala ukuba ubotshelwe ezombusazwe. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Imele iTwitter 7 ngiseHarare nginomlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi bethuswa yikubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngabachasikakengelwa ukuba ngabalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali Lolange Lihle Zonda Moyo kwethuse abantu eZimbabwe abathi kukhanya engani lokho kuhambelana lezokhetho. Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi kulusizi ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngaphansi kodlame.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Kanti thina singabantu esithanda ukuthula njalo i-constitution ilandele. Lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba okudliwa, kuyele emuva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu. Ukufa kukamo Blessing Ali Langelihle kubuhlungu, hhayi ithi sodwa iZimbabwe jikelele. Siyacubungula sesibona ukuthi abantu abaningi ngamaprovinsi wonke angitheni bayakusola. Kusikhumbuza thina kakhulu umbhuqazwe nemrambatshina.
Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi izizalwane zonke zilelungelo lokuvikelwa nguhulumende kungakhathalekile ibandla lisekelayo.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi abantu sebelahlekelwe izimpilo zabo, njalo kulabantwana sebesele bezintandane kulezihlobo esezilahlekelwe omunye wabo, kuyinto esikhathazayo sonke. Siyakwazi ukuba isisekelo sombuso weZimbabwe, siyakhuluma ukuba kungabe kungubani umuntu olapha eZimbabwe ulelungelo lokunanzelelwa njalo lokuvikelwa nguhulumende ukuze angabulawa ngabanye abantu kumbe angathunjwa ngamandla ethathwa ngabanye abantu. Ngakho ke lo ngumlando okuhulumende, njalo kuyadingakala ukuba amapholisa aphenye abathole ngesikhathi esifitshane labo abacatshangela ukuthi babangayenza lesi.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende obusayo ulobudlwangudlwangu.
Kuyadanisa ukuthi it took amaZimbabweans 42 years ukuthi bananzelele kumbe wabona ukuthi iZANU-PF libandla elezikliwi lezigangi lababulali. Kucela bona baku-opposition ngoba thina sihlala sikhuluma ukuthi i-opposition kungabe yi-CCC ngo-MDC kumbe ngaphi, at some stage bonke babesupport iZANU-PF ngabo-early 80s to 87 abantu emathebelelenti bebulawa ngumbhuqazwe igugurawundi. So kithi akusonto entsha lokhu, vele siyakwazi iZANU-PF asiyaye siyithathe njengebandla eli-serious, siyazi ukuthi libandla lababulali. Umnyaka ozayo uzaba ngumnyaka onzima vele ngoba iZANU-PF iyabonisa ukuthi ayikajintshi, ayikaguquki.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu omele isigaba sePhumula kudale lePhalamende uthi lokhu okwenzakalayo kuyethusa omama bacine behlehlela emuva ngokwesaba.
Xa sikhangela i-50-50 omama singabantu singathi omama isikhathi esiningi ngabantu labana ababuthakathaka. Nxa bebona into enje isenzakala sigcina siyilinka to politics and sesizibuza ukuthi mina nginje ngisanga. Kuyethusa kakhulu okwenzakale ku-mobilizing. Ngibona ngani kuthiwa kuzehlisa izinga lethu cause omama sebesethuka ngoba nxadi besazi ukuthi u-mobilizing was linked to politics. Abantu bagcina sebecabanga ukuthi into le yenzakale on political grounds.
Unkosikazi Nonceba Gwebu uthi ukhetho oluzayo luzaba lodlame, njalo abantu abasoze bavota bekhululekile.
Sesesaba ukuthi sisekele amabandla aphikisayo ngoba sekule ngozi yokuthi silahlekelwe ngempilo njengalokho esekubone ku-Mo Blessing Ali.
Kodwa ukubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi ukufa komuntu kuyahlonitshwa.
Ukufa komuntu akusiyonto elula njalo akusiyonto okumele sidlale ngayo ngesikhathi sonke. Imfa iyahlonitshwa nxa kuthe kwenzakala isihlakale esibi kangaka. Asiso sikhathi sokuthi abantu beqe ukuqala ukukhombana ngeminwe indaba ingakacubungulwa ngendlela epheleleyo. Udadewethu lo owuleweyo ufe kabuhlungu, ufe ngesihluku esibi okuyinto ngamina ngasiyivumele njengabantu siphila. Kungakhathalekile ukubana ukuliphi bandla, ungabe ukuzana uPF.
Amalunga amabandla achiyeneyo athi akhathazekile kakhulu ngoba lokhu sokukhumbuza ukhetho luka-2008 owagongodwa abantu abaningi ngabadlelana lebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzatholakala elecala uJeffrey Moyo intatheli izindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wancedisa abanye bakhe ukuba bengene eZimbabwe ongekho emthethweni. Umantshi koBulawayo ugwebe uMoyo ukuba avalelwe entilongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu. Umantshi uthe kumele ahlawule inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola 200,000 Zimbabwe dollars. UMoyo uyakuphika ukuba wangenisa eZimbabwe abanye bakhe ongekho emthethweni. Igqwetha lakhe lithi baza kuya emthethwandaba uyacela ukuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni. UMnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiso ye-Editors Forum uthi kuyethusa ukugwetshwa kukaMoyo.
Bonakala ngazathi khona benzela ukuthi bethusele intatheli zindaba ikakhulu sezikhangelane lo khetho oluzayo omnyaka ozayo. Intatheli zindaba uza kuthola nzima ukuthi khona zenze umsebenzi wabo, ngoba lokho kutshengisela ukuthi khona basho ukuthi bengenzi umsebenzi wabo. Siyakubona ukuthi uphiwe i-suspended sentence wahlawuliswa imali, kodwa kusho ukuthi ekulungile khonokho. Kwenzekela bayenzela ukuthi khona bethusele intathelo zindaba. Siyacela uhulumende ukuthi eyekele intathelo zindaba zenze umsebenzi wabo. Akumelanga ukuthi umsebenzi wentathelo zindaba ubonakale engazathi into ebophisayo. Kumele abantu besebenze njengoba baphiwa amaphepha okuthi basebenze. Siyamzwela ubaba uMoyo ukuthi uhlanganele sahlukele lesi, kodwa thina sithi khona uhulumende hayi yekelani intathelo zindaba zenze imisebenzi yabo, ngoba ngalokho abakwenzile kutshengisela ukuthi khona sesiya ekhethwe intathelo zindaba asoze siye lakho ukuthi zisebenze kuhle zingesali. Okwamanje sezethuselwe and angisoze ngithandabuze ukuthi ngitsho ukuthi khona sebezayenza lokho okuthiwa ngesilungu i-censorship, besesaba ukuthi bethathele ndlala. Bangaki abancede abantu abavela phandle ukuthi bebekwanise labo ukuthi besebenze eZimbabwe bethathe izindaba. Hayi, kubuhlungu lokho.
UMnumzana Njabulo Ncube kwinhlanganiso yeZimbabwe Editors Forum besixoxa laye eseHarare. Wayakhala abantu koBulawayo kulandela umbiko owethulwe yikhansili othi izakhamuzi zedolobho leli sokumele zihlawule imithelo etshiyeneyo ngemali ehambelana lesisindo sedola leMelika. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yethule umbiko lo namuhla isithi akusasebenzeki edolobheni leli ngoba ukugugudeka kwedola leZimbabwe sokwenza ukuba inhlawulo yezakhamizi iphelele emoyeni, bengenelisi ukuthwala izibi, ukubalethela amanzi lokunye. Ikhansili ithi ukuhlawulwa imali elesisindo sedola leMelika kuqala kuyona le inyanga. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobho lakoBulawayo selikhangele ama-tariffs eliwachajayo, likhangela futhi lomumo ophandle. Nxa sikhangela imkambo lapho sithenga khona izinto, siyananzelela ukuthi i-inputs for service delivery okunjenge-fuel, ama-chemicals okuhlanza amanzi ukuklina i-waste water, imithi, i-stationery, lamas papers, ezimota, wonke kuloke kukhwela. Lokhu sokwenze kwaba nzima ukuthi i-council ibe yenelisa ukuthenga ama-inputs lawo. Yikho sesiqale ukwenza i-alignment of ama-tariffs ethu to ama-input costs. Ukuthi singafiki isikhathi lapho i-service delivery iza collapse kumbe ingasayinelisi ukuthi siyilethe njenge-council. Siyazisa izakhamizi lama-stakeholders lama-clients ethu ukuthi ama-rates and tariffs ethu azabe ese-indexwa kumbe efakwa at the ruling interbank rate. Sikhangela i-date of approval of the 2022, but the council nxa ithumeza ama bill ethu are charged on the last day of the month, and the monthly bill yethu will be based on the ruling interbank rate. Asisho ukuthi ama bill azathutsha US dollars, but ama clients aza continue ethola ama bills are based on izim dollar.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ebonisa uZulu ngokusebenza kwesinqumo abasivunyelwe ngohulumende.
Esikunanzelelayo futhi akhona amanye ama services asiwaletha njenge-council, such as submission of ama plan drawings among others. Lawa azabe based on interbank rate on the date of submission. Uqathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ngalesi sikhathi njengezakhamizi nama stakeholders sibesiloke siqhubeka ukubhadala ama bills ethu ukuthi so that the service delivery ayikholapsi. Esikucelayo kakhulu ukuthi asibhadale nini ibill yethu in full njalo every month ngesikhathi singabi lama bill overdue.
Abahlali bakoBulawayo bona bakhala ngokuthi sebephila nzima ngenxa yokuthi iholo labo seliphansi kakhulu njalo intengo yempahla ikhuphuka nsuku zonke. Ukhathazekile umnumzana Benny Moyo ohlala eManningdale.
Ikhansili ikopa kuhulumene. Na uhulumende uthi ama-charges esibhedlela lawo futhi azabe esebenzisa i-US dollars. Siyibonile futhi uhulumende e-introduce ama-charges ezinara lawo futhi afakwa nge-US dollars. Sibonile futhi izimseki lawo futhi ipheka i-examination fees isebenzisa umgomo we-US dollar. So lokhu akusimangalisi. Kodwa lokungaba kuhle ngithi ngabe baye bakhuluma lati bezwe ukuthi abantu bacabangani. Kuba buhlungu kakhulu ukuthi ngenxa yokuthi umumo welizwe mubi.
Umnumzana Mandla Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Umbiko esiwuthole uvela kukhansili yakoBulawayo namhlanje uveza sobala ukubana ngempela idola lakuleli kalisasebenzi kalisela sisindo. Le mali abantu kade bevele besibhadala bezingasayisizi i-council yakoBulawayo. Yikho ke sebesithi khona kungaba ngcono ukuthi amabhili lawo abuye e-forex. Abantu bese bezikhethela bona ukubana babhadala ngayiphi imali ngoba lokhu bese kusenza ukubana behluleke ukwenza umsebenzi omele bawenze njengosodolobho. So yebo kubuhlungu ebantwini ukubana kuzakhwela, but yonke into ivele isikhwelise.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uncoma okwenziwe lidolobho lakoBulawayo esithi idola leZimbabwe kalisathengi lutho.
Kufanele labantu bemchova. Abantu bemchova bathi umchova yidola for 2 or 50 cents. But they are not simple saying mabhadalisa nge-US dollar kuphela. Umchova uyakwanisa ukuthi ugade nge-bond on a translating a ruling rate of that day. So the council is simply saying they are now going to peg their prices in a stable currency of the day.
Ezinye izakhamizi zithi zilakho ukuthathelwa izindlu ngoba zizakwehluleka ukuhlawula imithelo etshiyeneyo ngedola elihambelana lelemelika. Ngimele umsakazo we-Studio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulaisto kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namhla kuxoxa ngodlakela eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia lithi selithuthuna idolobho elikhulu emfukweni omunye umhlobulo kwele Ukraine. Lithi seligombolozele elinye idolobho elikhulu, ngakho ke ele Ukraine kumele liqaphele. Kukhangelwe ukuba kusasa kuzavezwa edale leCongress okunye okwenziwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump ngesikhathi kuhlaselwa idale leli ngomnyaka ka-2021 kubalwa ama-electoral votes. Osomabhizimusi abaningi kobulawayo bathi sebesehluleka ukuqhuba ngemfanelo amabhizimusi ngoba sebebalutshwane abantu abathenga impahla etshiyeneyo esibiza imali ephezulu. Bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kubathwalise nzima, ngakho ke abanye babo balakho ukubhidlikelwa ngamabhizimusi nxa isimo somnotho singaguqukanga elizweni. Kubika intatheli izindaba u-Ezra Jesus Banda.
Kulezinsuku akusela ukuxokozela izitolo eziningi okuthengiswa ukudla lempahla ngoba kusela abathengi abaningi. Unkosazana Lwazi Mbowa uvale ibhizinisi yakhe yempahla ezendlini ezifana namasofa, namafriji, lezitofu ngenyanga ephelileyo.
Kade ngingomunye wama-business people akobulawayo, kodwa hayi into zinzima zimanga kuhle. Akusakwaniseka, akusasebenzeki imali zamarenti aselazo. Imali yiwansuku zonke. Ungathengisa ulutho namhla nge-13,000 xa usisele wodwa ufice sekuyi-50,000. So konke khona ofele kusibisele emuva, kusela nje esingayenza sesihlezi kuphela.
Umnumzana Thompson Moyo layo uthi sokukubi kubhizinisi lakhe.
Ibhizinisi kulezi nsuku ihambe kuhle, abantu bayakhala abalamali. Lama-buildings lapha kobulawayo badura abanikazi bama-buildings, so sithwele nzima kakhulu. Esenzoke printing, photocopying, esikhathini yahlala 2 hours kungena umuntu oyedwa.
Edolobheni lakobulawayo kuphaka imota zokubhadaliswa, amabhizinisi amaningi aselahlekelwa ngabathengi, yona imali sivele ingekho. Umnumzana Charles Ncube ule bhizinisi lokuthengisa ukudla.
Ngile shop lapha etown ekuthengisa ukudla, so lokho kwabuya umthetho lo oyiparking omutsha. Okwamanje imota zisakwanisa ukubuya ziphakha lapha, abantu abasakwanisa ukubuya bethenga ukudla, so sokuze kungifosi ukuthi ngigcine sengivala ishop.
Unkosazana Bonginkosi Ndlovu uthi kubi kubhizinisi lakhe lokuthengisa amakhompyutha.
Hayi, ilizwe lethu lele alisemanga kahle ever since kwatshintsha ibhondi leli. Abantu abasabuyi ukuzothenga, into ziwomile, wonke umuntu uyakhala njalo. Le nto zikhwelile yikubengezela loncingisa, but ngala ngapha amarenti afunakala, lalokhu lalokhu kune ngiyafunakala. Okunye isituation nxa sokunzima sagcina sesizivalela amashopu.
Unkosazana Blessing Mpande yincwethu wezomnotho uchaza isizathu esenza amabhizinisi agalule kulezi nsuku.
Abantu abaningi siyananzelela ukuthi bahola nge-RTGS. Ukuthenga kwabo lokusebenzisa kwabo imali akusafanani lokusebenzisa imali okwakukhona emandulo. Abantu abaselayo imali yokuthi babe bethenga bazisebenzisa nsuku zonke ezindlini. Amabhizimusi ayaluza imali eningi, ayalahlekelwa imali eningi ngezikhathi eziningi. Ngakho ke amabhizimusi abona kungcono ukuthi avale ngoba abantu abaholi ngemali yaseMelika, abaholi ngisho wona amarandi aseSouth Africa. Ingakho sibona amabhizimusi amaningi evala kulezi nsuku.
Kukhanya engani amabhizinisi amaningi azavalwa lonyaka ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe okwenza abantu behluleke ukuthenga impahla abayifunayo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umhlangano wokuthuthukisa indimi zonke ezikhulunywa elizweni imhlobo etshiyeneyo usungulwe namhla eVictoria Falls, njalo kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa avule ngokusemthethweni kusasa. UMnumzana David Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso yeSorotho Development Trust uthi uhulumende bekhalaze ukuba beqoqe abantu bohlobo lwesisen kumbe ithwa ukuthi bayigida umdanso wabo weboro kodwa abasenelisanga. Uchasisa ngokuqakatheka kwalumhlangano kanye lokulondoloza indimi ezehlukeneyo kungqoqo ayiqhubele osidalekile mhlanga we-Studio 7.
Ye njengokuthi kule language conference e-Victoria Falls lami ngiye ngakuthola nje ngohamba kwesikhathi nje kubo ma-Twitter ku-social media then ke kwasekusiba nakhona khona ukuthi siye sacelwa yi-Ministry of Youth khona la echolocho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale e-Victoria Falls. So ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esikubiza ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayoyenza entertainment njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama-language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi nazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official language?
Ye, imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abaningi kakhulu laphana abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngama-linguist, abanye ngama-social linguist, abanye labo besenza okunye okuninginengi okwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano yona leyi iyancedisa kakhulu mangaka ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu. Kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjengalona lolu lwetshwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile and lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kuyabe kudinga abantu abalamakhono. Thina asikakabi lawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhona khona ukuthi uma ngawe usebenza le community abangabahlobo bakho uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi orthograph. So imhlangano enjengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba ihluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe azwe esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya azoncedisa. So yikho lathi sasifisa mpela ukuthi makusiba lemhlangano njenganale singasaleli phandle. Singasaleli phandle ngoba hayi ulimi luyasihlupha lona lolu. Kuthi uthi vele makungasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luchabalele vele.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeToronto Development Trust. Wethuka ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 esecholojo. Ngakuzivalelisani namhlanje sihlobo siye sikhangele besikhokhela namhlanje. Sibexokozela okumangalisayo esililweni selunga e-Citizens Coalition for Change uMoyi uBlessing Ali. Usetholakele lecala uJeffrey Moyo intshekele izindaba yephephandaba le-New York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakoBulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesi sindo sedola leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngolivalelisayo noGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.